Iningi lezakhamizi zakobulawayo ikakhulu ezihlala emalolitshini zikhala ngokuthi imibono yazo ayisoze izwakale okuza kwenza zicine zikhulunyelwe ngabahlala emzini ehlala abalutshwana abalemali ngoba bethi kuyabiza ukuba sekulenjini. Bathi njalo ukhansili akacaci ngokuthi imali yalonyaka isebenze njani okugoqela lokuthi isikhathi abasinikeza uZulu ukuba atsho imibono yakhe silutshwana kakhulu. Unkosikazi Cora Ndebele usola kabanzi lelinyathela ethi lipha uZulu isikhathi esincane njalo imali efunwa yikhansili bambalwa abazayenelisa.
Ama-water budget consultative meeting, they are not effective enough. Ngokuba isikhathi abasinikeze sona si-3 hours khathi lesilutshwana kakhulu izakhamizi zabe sinakho okuningi esifuna ukubana sikukhulume isikhathi sisebasilutshwana abantu vele bayenhlupho eziningi ngo-6 cancil abantu bacala bekhuluma ngohlupho lwamanzi bakhuluma ngohlupho lwamasuwa bakhuluma ngohlupho lemgwaqo esiphelile lapho engasekho vele kobulawayo. Sicina i-supplementary budget enkiyo leyo proposal 6 cancil abantu bengayikhangelanga isikhathi naso sebesilutshwana kuthi labanye ezinye izakhamizi ekufuze zibe khona ngaleleso sikhathi kuleyo meeting abantu bayabe ngoba kuyaphanga bevale nxa sebevalile ezikhamizi nxa sezibuya zizama ukufaka imibono yabo sebefica iwhatsapp yakhona isivaliwe. So they are not effective enough. Maybe manxa bengenza yena iwhatsapp budget consultative meeting le plus kube lamanye ama-physical meetings sihlangane labo usodolobha sikhulumisane cause le mali abayiproposa is just too much asiyikwanisi njengezakhamizi. 1500 yiso sivele sikhaliswa $1500 sivele sikhaliswa yi-400 abahlali bebeyehlulile.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele we-ibheshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi luhlelo oluhle kodwa lunezikhubeko ezithile.
Ethi online ubona ngazathi i-modern society ikhangela ukuthi abantu besebenzise i-technology but ungakhangela iZimbabwe libize litshiyeneyo. One, idatha iyadula. Secondly, abantu abangama-property owners ngabantu abadala ogogo lamaxhwegu abangalamali yokuthenga idatha. Njalo ngibona ngathi ibhajethi leyi iyenziwa kodwa abantu abazange baqala banikezwa ukuthi kade vele ekuqaleni sasikhangela le mali sisebenzise mali. So ngibona ngazathi budget yethu nje yenziwa but abantu i-participation obvious izabalo well ngomumo welizwe akulanto i-council engayenza nabantu badubeka they-can't afford idatha.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Winnie Moyo uthi i-council iyazama ukukhulumisana loZulu ngesikhathi se-COVID-19 loba kungelula.
I-BCC consultative meeting ngambona ngihambe ngendlela ngoba abakhokheli bayenelisile ukufinyelela emphakathini babutha isikhalazo esihlangana nabantu ezindaweni ezishiyeneyo njengobana sizikhathi sekunzimeni kwe-corona asenelisi ukuthi sibuthane sihlangane njengezigaba ezishiyeneyo sikhulumisana kodwa bayenelisile ukuthola izindlela zokuthi babuthe labo izikhalazo zabantu sizabona
unkosikazi Otilias Banda isakhamuzi sika ward 21 uthi ibhajethi le inzima kubantu abahlala esigabeni sakhe abakhulileyo ngoba abafinyelelanga ekupheni imibono yabo.
Nginakana ukuthi indlela ebhalwe ngayo langendlela okumele sibe kiyo ibhajethi leyi njengezakhamuzi kuzaba nzima kakhulu ngoba ngikhangele owa-21 njengelokishi lezalukwazi abangelawo ngisho nama-smartphones lawo. Benginakani ukuthi ngakuyenziwe imihlangano lapho ugogweli izabachasisela khona ngoba ibhajethi yenu ibiza inkalakatha zezimali okuyukuthi ugogwayo kayenelisi lokuthi anjani ayibale. Ngiyananzelela sile ukuthi siphakathi kwe-coronavirus kodwa bekulesicelo sokuthi ngakubiziwe imihlangano abantu bafakwa ngezixa bengena bekhuluma izifiso zabo. Ngiyabona laphana kuhotel ikhuluma ngokuthi kuzaklinwa amapipe. Mina nginakana ukuthi njengobulawayo sidinga i-permanent solution to water ngoba yebo azaklinwa ama-reservoir kanti kugejwa nini elinye idamu kumbe aklinwa nini amanye amadamu ukuze sibe lamanzi ayeneleyo njengobulawayo. Ngingathi yombono wami sicela ibhajethi leyi iyeshe ezalukwazini ngendlela efaneleyo.
Abekhansi ledolobho lakobulawayo bachaze ukuba kulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bebengenelisi ukubuthanisa abantu njengeminyakeni, kodwa bazazama ngokuya kwesikhathi uma kuzavuma ukuba babuthanise abantu bethathe imibono yabo mayelana le-budget ka-2021. Ikhansili yona ithi ikhangelele ukukhuphula imithelo okumele ihlawulwe izakhamizi isuka kumakhulu amabili lechumi lamadola i-$210 ngenyanga isiya kunkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu i-1500. Izakhamizi azenelisi ukungena ebulenjini zithi kazamukeli isilinganiso esikhwezwe ngaso ngukhansili, kuzaba nzima ukuhlawula ngoba lonyaka evele ehluleka ukubatholisa amanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi njalo lempompi ezithwala amanzi engcekeza zihlala zidabukile. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.